Iqembu leZimbabwe libe ngujikelo bhanqa 1-1 le Uganda ngolwesithathu ntambama wempumelelo etshiye iqembu leli lomklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili. Phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikagroup A kule qembu le-Egypt lona eselithole ilungelo lokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba litshaye le-DRC nge-2-0 okutsho ukuba selinemiklomelo eyisithupha. Iqembu le-Egypt litshaye leZimbabwe nge-1-0 emdlalweni okuyiwosungule umncintiswano walo nyaka. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Uganda lona lemiklomelo emine ngemva kokuba litshaye le-DRC nge-2-0 emdlalweni walo wakuqala wesigaba sezibaya. Umlandeli womdlalo wenguqu obukele umdlalo obuphakathi kweqembu leZimbabwe lele-Uganda uSibonakaliso Ndlovu uthi iqembu leli lidlale ibhola elimthokozise kakhulu njalo lokhu kumupha ithemba elokuba benganqoba ele-DRC emdlalweni wabo wesithathu njalo ungowokucina owezibaya.
Nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo leqembu le-Uganda, hayi bengadlulela phambili ngoba badlale kuhle kakhulu, but basuke baba lomnyama nje wokuthi ibhola beliyala ukungena emambuleni. Kodwa nxa ku-DRC inkosi ivumile imiklomelo emithathu bengaphuma belayo.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mkoko yarira layo uthi iqembu lama-Warriors lilakho ukudlulela phambili nxa kungakhangelwa indlela elidlale ngayo leqembu le-Uganda.
Badlale kuhle sibili kodwa into abayiphamanzileyo kuyehluleka ukusebenzisa amathuba abawatholileyo. Kodwa sikhangele phambili sibona zani ama-Warriors engaqhubekela phambili ngenxa yokuthi kufunakala amaqembu amabili kugrupu linye ngalinye, njalo kuzaba lethuba lokubana iqembu eliyabe libe ngelesithathu eliyabe libe ngcono kulawa bengesithathu liyenelise layo kuya phambili. So ama-Warriors engadlala eqalanise ukunqoba i-DRC balawo amathuba amaningi njalo amagulu okubana beqhubekele phambili.
Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane eziyisithupha azahlaludlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Kodwa kuza kuba namaqembu amane azaphutha esendaweni yesithathu lawo azadlulela phambili ngoba ithole imiklomelo ethe xaxa. Umlandeli weqembu lama-Warriors uCaroline Dube uthi yena abaqeqeshi beqembu lama-Warriors kuzamile badlale indima enkulu ekukhuthazeni abadlali babo ngoba abadlali laba bengathi kabazithembi nxa bengabaphambi kwegedi.
Abagahli beqembu lama-Warriors sebekhuthe kakhulu imidlalo emibili asebeyidlali, njalo kuzamile bekhuthazwe ukuba bengajahi nxa bengazithola bephambi kwegedi. Ikanti lo Noledge Msoni bamele bemdlalise noma ekhuthe kakhulu emdlalweni wabo le-Uganda.
Imidlalo yokucina yesibaya sikagroup A izadlalwa ngesonto lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona lele-DRC kuthi ele-Uganda lizadlala lele-Egypt. Limidlalo izadlalwa ngehola lethuba munye ebusuku. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.